nxa ehamba phele siyadinga amafutha, kodwa amafutha vele athengwa ngabantu abavele bele amakhampani abo bodwa. Angiboni kunganceda lutho ngoba vele iKhatha akulalutho olukhona ngaphandle kwamafutha. Ayiso industrial nation, sombona ngathi vele asuze kuncede lutho nje i-public relations le.
Kodwa-ke ubudlelwano kuphela-ke,
ubudlelwano buqakathekile ngoba ama-Arabs bayathanda ukuvakasha emazweni. Into nje singathi khona nxa bengabe bejabulela into abayinikwayo iZimbabwe, kukhona oVictoria Falls oWange National Park. Kodwa singazi ukuthi vele njengomuntu ovele beleyokhu ehamba-hamba asikazi sizi ukuthi kunento eqondakalayo ephumayo. Kodwa amazwe ama-Arab njengoba ela mafutha belezimali okungadotshwadotshwe khonokho okungconywana.
Simbonile njalo ebhodabhoda kwamanye amazwe, ubona ingani khona kulo mthelela omuhle yini?
Into ekhona ukuthi ukuhamba emazweni akuncedi lutho nxa omumo wekhaya owawuthuthukisa amabhizinesi ungakalungisiswa. Imithetho yakhona bakhuluma ngayo nje, kodwa ungazinandelele into zamahhotele zezivakatshi, intengo yakhona ilokhu iphecheya, ilokhu iphezulu. Imithetho yakhona ye-immigration ilokhu ilukhuni, akukalungise kuhle. Lokuthatha nje imali oyabuyenzile yebhizinesi uyiphumisa ngaphandle kwelizwe, imali yakhona iyahlupha ukuyiphumisa. Ukungenisa imali yakho nuzinzizo, ungathengisa iimpahla zakho lapho uthuzize imali eyokuhambisa ngaphandle kwelizwe. So umumo wakhona bakhuluma ngakho nje omnakakwa, kodwa akuwalungi kahle.
Kodwa khona elizweni-ke kukhona yini impawu ezikhomba ukuthi kungabe kule mahluko na?
Nxa uvele ukhangele into zenjanji, imigwaqo, amagetsi, imithelo esikhathi i-corporation, i-corporate tax, imithetho eqondisa ukuqhathwa kwabantu ama-labor laws, lokho sithandekile akukantshintshi, akulanto eguqukileyo. Okutshintshayo nje singathi khona ngesikhiwa i-mentality yabantu. Abantu nje bayakhangelela ama-expectations akhona, kodwa on the ground that akulanto entshintshileyo. Yikho kuzahlupha ukuthi ahuge abantu bamabhizinisi ukuthi bazofaka izimali zabo lapho.